Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 yesonto mtaka 19 kuhlangula 2022 ku Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Abo ngibathi bazakalela umsebenzi kusasa noma uhulumende ethembisa ukukhuphula iholo labo. Abantu abaningi bathi bethuswa ludlakela lwezombusazwe kweleZimbabwe.
Ukuchinjwa kwabantu, ukubulawa kwabantu, ukuchayana, ukushiselana izindlu kusinceda ngani thina? Kutho ukuthi vele akusamelanga vele siphikisane.
Namhla lusuku labobaba ole Father's Day, sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizosizwa kulo msakazo. Abongi bathi bazakalela umsebenzi kusasa loba uhulumende esithi uzakhuphula ikholo lezisebenzi zonke ngokuphindiweyo 100% ngenyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemisebenzi usiqhamfundo Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba uhulumende uzakwenza lokhu ngesikhathi kuxoxiswana phakathi kwezisebenzi labamele uhulumende kuNational Joint Negotiating Committee. Izisebenzi zithi iholo seligugudekile ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Sezifuna ukuba uhulumende eziholise idola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi obulawe uthi bazakhalela umsebenzi kusasa uhulumende aze alungise iholo labo.
Sibone ukuthi i-government isale yasifakela ema-accounts ethu ayikhwani, ayiyenze ukuthi sihambe emsebenzini. So sizachelele ukuthi vele kuqala le Monday mhlaka 20 sizohamba i-strike. We are incapacitated, sesiba incapacitated. Similele ukuthi i-government isiphendule isinike imali yakhwanayo.
Umnumzana Anthony Majongosi umele abongi kobulawayo kuhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association. Sixoxe laye ekobulawayo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bethuswa ludlakela oluqhamuke phakathi kwebandla lezanu PF le Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa kwamalunga e-CCC ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla elibusayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ukubulawa kwamalunga e-CCC, unkosikazi Mo Blessing Ali, uLangelihle Zondamoyo, lo-Edson Chinembiri sokwenze kwaba lokuxokozela okumangalisayo eZimbabwe. Osokubotshwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole okuthiwa bajojozela udlakela. Kubotshwe njalo uPius Jamba okuthiwa wabulala unkosikazi Ali esithi wadliwa imali enengi ngumuyi engakehlukani laye. Kucatshangelwa ukuba abathathu laba babulawa ngamalunga ebandla elibusayo, kodwa ibandla lezanu PF liyakuphika lokhu. Akwaziwa ukuba uzangcwatshwa nini unkosikazi Ali. Omunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafa, uthi uZulu usethwele amagabha avuzayo.
NgesiNdebele sithi zimkhize zimkhelele. Lokhu kuhlala kwenza abantu abasazi ukuthi baza kwenzani, bahlala babambe umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi akusela security, akusela muvike ukuvikela kwabantu eZimbabwe.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF uyakulandula lokhu.
Akula loba ilangeni lotho owaba khona imbuthano yokuthi abantu abahambe bayetshaya abantu kumbe bathunywe ukuthi lingabona kula lokhu lisebenzise ukudlakela kumbe libulale abantu. Akula nto enjalo. Ofanisa ukuzise ukuthi kulabantu abangafika phakathi kwamabandla bejonge ukuzongcolisa ibandla, lona ibandla lingekhokho lokho. Thina umongameli wethu ibandla lezanu PF usemile phambi kwabantu wakhuluma ubana into zomsindo tshiyanani lazo. Akufunakali ukhetho alube khona ngokuthi umuntu ungene ngokufunwa kwabantu, ngayikhona ngokuthi kube lodlakelo.
Umnumzana Patrick Ndlovu, umgcini ngcebo webandla le-General Economic Transformation, uthi akulunganga okwenzakala eZimbabwe.
Ukulwa kwabantu on their face, personal face, sizukuthatha sokufake kupolitics, which is wrong ukuthi kona sibe the international attention. Amboni ukuthi kuright kono. Let's comment izinto ngase sibonde for sure ukuthi kona kuyalinganisana yini ukuthi kona ukubulawa komuntu lo lezano phezu kungenelana ngani.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats, uxwayisa abamabandla ezombusazwe ukuba behlukane lomkhuba wokungenisa ezombusazwe ezimfeni.
Abachiya amapolisa ekeyenza umsebenzi wawo, sibone ukuthi kuyini okuphumayo, sibone ukuthi khona bambulalelene bezanupief futhi befunani kade lani sibile okungabaphambanisa abantu bezanupief futhi beze bembulala. Sibone ungazani i-imeji yelizwe lethu iyabembisibile. And isibona ukuthi kunjalo silama sanctions. Ama sanctions la bazabe lokho beyengeza. Umuntu we-3C sibe ngaze yenza i-accident emgwaqweni ngithatha athi befuna ukumbulala. Angikwazi ukuthi kona bona basayenzi ama-accidents. Bona basafina abantu we-3C ngokuthi ngebe-3C. Njalo umuntu wonke nje besisifa jikelele nje kwintando kaNkulunkulu.
UZulu ubambe owangaphansi ngodlakela olwenzakala elizweni, umnumzana Johane Phiri. Ukuthaza abezomthetho ukuba benze umsebenzi wabo ngemfanelo.
Ukuthunjwa kwabantu, ukubulawa kwabantu, ukuchayana, ukutshiselana izindlu, kusinceda ngani thina? Kutho ukuthi vele akusamelanga vele siphikisane. Imbono yethu simele ifanane ukuphela ngenkani. Kambe ikhululeka bani khonokho? Hayi, thina lokhu asikufuni vele, sithi makume amapholisa makayenze umsebenzi wabo, ayiyekele ukuba usayithi yezani kuphela, makayenza umsebenzi njengomsebenzi.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uxwayisa inkokheli yamabandla wonke ukuba iziphathe sonke isikhathi.
Nxa bekhuluma akumelanga bayenze lokwane esithi thina uku-insider violence. Njalo banceda amapholisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele wale ama good relations.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu-PF ngolwesihlanu batshaye ngamatshe imota kamnumzana Thendai Biti okubandla le-3C eMashonaland Central. Kukhanya engani uza kuba lodlakela olumangalisayo kusiyafika kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
Umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwabobaba ole Father's Day. Ngesikhathi abesilisa eZimbabwe besehluleka uselela imuli zabo ngenxa yesimo esibi somnotho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Wamanye amazwe lemuli ezimbalwa eZimbabwe benzele obaba idili lokunanza usuku lwabo. Inengi labo mama lisithi lehlulekile ukubenzela okuhle ngenxa yokugugudeka komnotho. Unkosikazi Abigail Nyoni uthi kunzima lonyaka ukuthokozisa ubaba wezingane zakhe.
Njengoba sithakazelela usuku lwe-Father's Day lamhlanje, eZimbabwe lolu suku alutsho lutho ngenxa sesikhangela umumo wezomnotho lo mubi kangaka. Obaba wasakwamsekela izimuli zabo ngenxa yomumo womnotho lo osume kubi. So ukuthakazelela ngaleli, hhayi eZimbabwe ambona ukusenzakala. Kuze ungakhangela lathi singomama sehlulekile ukubathatha obaba sibayenzele okuhle ngoba imali yangkhona ayikho. Umumo womnotho awusivumeli, ama-priorities asehlukile. Sasakwanisanga ukubathatha obaba babantwana la obaba bethu sibayenzele okuhle ngaleli langa ngenxa yobubi bomnotho welizwe.
Udokotela Mildred Mkandla uthi uzamile ukujabulisa isoka lakhe loba kungafani leminyaka edluleyo.
Leli lilanga esesilicakathekisa kakhulu, lanxa lalingekho nje thina sisakhula. Obaba belemisebenzi yabo ethize ezimulini zethu. Manje ke khathesi kulo mnyaka njengoba kukubi kangaka eZimbabwe, angazi ukuthi abaningi abantwana labanye baza kwenza njani ukuqhakathekisa leli langa. Bebathongela ezinye izinto ezithize, kodwa lo nyaka eZimbabwe kangikwazi ukuthi baza kwenza bakuthini laba bantu. Bengibone abanye omama namhlanje bekhangela izitolo ukuthi hamba obaba ngamthengelani, abaningi bebephuma bengaphathanga lutho.
Sixoxe njalo lo nkosikazi Sanelisiwe Hadebe Chuma ngosuku lolu.
Yeah, e-church iyacelebrate because obaba ngamalitazi. Kodwa singazi nasokufika ezimulini because economically bachayekile obaba. I don't know how they feel on their responsibility.
Umnumzana Mandle Nkosi Chuma, ubaba wengane eyodwa uthi luqhakathekile usuku lolu.
Ilanga lanamhla liqhakatheke kakhulu uma sikhangela umsebenzi owenziwa ngobaba ukubana bakhulise izimuli zabo. Ukuze abantwana badle, kumele ubaba asebenze aginqe. Kodwa uma sesibheka ezomnotho kweleZimbabwe sinanze ukubana obaba abaningi bathwele nzima, obaba kabasebenzi, obaba abaningi bayasadalala ukubana imuli zabo zidle, ukubana abantwana baye esikolo, ukubana abantwana balatshiswe. So isimo sinzima kubobaba ikakhulu kweleZimbabwe.
Nedlule usuku lwabobaba abanye bengatholanga izipho eziqakathekileyo, kodwa kusobala ukuba obaba baqakathekile ekuphileni kwemuli zonke emhlabeni wonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhla uEzra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Sabona lapha mama, kunjani?
Siyaphila linjani?
Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma loToriso Moyo.
Wawusempini wena?
Yeah.
Wow. Wawumungalana empini?
Ngahamba ngilama 13 years.
Ule 13 years?
Eh.
Usiyanga.
Ngisiyazela
indaba yokuthi wasukela ngapha usiyanga.
Ngasukela mina kithi kusePhathi Bridge. Eshashe endaweni yokuthiwa kuseshashe. Umama ame ube yipolitician kakhulu. Yibo abayenza ukuthi sibe kwazi ngepolitics. So then sathi sisuka le ekhaya bekunzima. Bebesithi bona bafuna ukubulala bonke abantwana abancane abakhulayo amabhulu. NgasePhathi Bridge anti bebengenela late troopers yonke ngane beyehla besiyale konkozezana obani bani bona laba. Bathi bafuna ukubabulala ngoba bonke abantu laba bakhona basupporta uJoshua Nkomo izaba. So sasesisuka, I think angisakwazi ukuthi besiba ngakho besibaningi labantwana abancane sayofikela eFrances Town. Ngathi sale sangena ebubononi konke ephikwe sidlula Frances Town sayihlala endlini yezaphu ethiwa yizaphu house siya ebethiwa yiZimbabwe House. Sayihlala khona isikhathi eside, sithole ngesikhathi sakhona ngo-75 sithole kuyikuthi kusavaliwe kulwiwe eZambia, kulwe eMboroma, kwalwa inampundwe, kwala amaningi amakhempi khona phana, kwafiwa Sterage ngesikhathi ukuze kufe uChitepe. So then kwavulwa nje very fast, sathathwa yindege yewenela yayisifake eZambia Airport. Safika eZambia Airport sathathwa ngezimota zamaZambiani basiyisenampundu egangeni lapha saqashwa khona
ukuthi usemncane la.
Yes, usemncane vele ayimorali la ngoba besimuzwa uJay wozani kuzothatha umbhobho wakho, uthi umbhobho wakho uzathwalwa ngubani, kuzothatha umbhobho wakho uzokhulula ilizwe lakho. Wonke umuntu wazizwa ungani vele
usufikile lapha eZambia lenziwana lapha egangeni la.
Safika salungiswa ukuthi lingena kumakhampani ngenza njani, saphiwa la mabizo nalawo wavunzayi. Siqeda lapho sabe silokhu siyenza ama-exercise khonapho. Wasuka lapho ibe kuyi-transistic camp leya. Wasuka lapho kwavula ikhempi yayithiwa yimombeshi, yaqalwa yithi igroup ye-800 amankazana besiyi-9 amadoda. So you plus you minus 9, you say 9 plus amadoda ngoba uzaphuma le number leyana i-800.
So amadoda ayikutho ukuthi ayikuma-783
yabo. So sesiyenze njalo sayetrenwa emombeshi. Emombeshi la kwasokuthiwa kule unit yenzakala ethiwa yizipa ehlanganisa amabutho avela ngapha eZimbabwe. Ibutho lelo yizipra, izandla. Then kwase kuthiwa sesenze 3 months. Imagine sesenze 3 months. Sasuka lapho kwathiwa sihambeni eTanzania. Sesihambe eTanzania. Safika sahlanganiswa lamazandla. Lapho yikho okwabuzisubuhlungu ngoba lapho asizange sazwanana, i-unit yakhona izange yasebenza. Safika sahlala lakho 3 months siloku si-exercise. Sasuka lapho saya saba khona emgagawe. Emgagawe lapha amazandla azange sithane.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi baza kulwa ngamandla ukuze eleRussia lingatuthuni izansi yakwele-Ukraine lapho selibhombe labulala abantu abaningi njalo laphikisa izakhiwo esetshenziswa nguzulu lohulumende. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky wethule amazwi la esethekelela amadolobho agoqela ele-Mykolaiv le-Odessa. Kusasa likhefu le-Juneteenth usuku lokuphela kokugqilazwa kwabansundu kwele Melika kulandela impi yomvukelo. Sokwisikhathi sezamasiko.
Hello baba mkhulu, babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu ngalokho kubizwa ngokuthi ngamaseko.
Amaseko babudube kungumoya olandela umuntu othile owesifazana. Okungenzeka ulethwe izizathu ezahlukeneyo, okunye uthola ukuthi ngumuntu oyabe lamadlozi angalungila, angathanda ukuthi lo muntu agane noma ende. Kokunye uthola ukuthi kuyibuthakathi ngempela lo muntu yabe thakathiwe ngaso lesi simo kusetshenziswa iseko. Kodwa uzakhumbula babudube ukuthi amaseko akudala kwakungewona lawo awesimanje manje lawo anenyawo ezintathu. Loba nje lawo kwakusiba ngamatshe azinsika ayesenzwa nje kube ngamatshe la abe emhlambe enendawo la kuzohlala khona ibhodo engathi mhlambe ngolimi lwamanje ale ndawo engathi iflat ngaphezulu. Kwakube kwake ibhodo lele lesintu lalihlala ke bese lisekelwa yiyo lawo matshe azobe emathathu.
Ye, siyakuzwa baba Ngwenya, kwakungasomkhuhlane yini?
Umuzi lawo futhi wawufaniselwa nokuthi ke umama kumbe ngithi mina intombi mayisendile laphana ifaniswa lomuntu njengomuntu osele esolomuzi wakhe oleziko lakhe lokubheka. Bese kufaniswa ngokuthi umuzi uvele lawo uyabe uliziko okwenza kugcine sokuthiwa ngamaseko. Lokho ke kwenza ukuthi lowo muntu nxa engathi esemncane ebesetshonelwa indoda kunenkolelo ukuthi kungenzeka ukuthi lo kwenzeka lokhu ngenxa ukuthi unalowo moya wamaseko. Ngoba ke amaseko ezinyawo ntathu lokho kukholelwa ukuthi nxa kujona indoda eyodwa kusazolandela ngempela amadoda azobe mathathu, azobe mathathu sokubala nale ekade imtshato ekuqaleni nxa lelo siko lingalungiswanga. Yikho ke kuye kukhangele ukuthi ke lowo muntu nxa ngabe ejonele indoda kokuqala ngabe kungenzeka ukuthi yiyo lowo moya wamaseko yini. Kuye kulungiswe ke khona lapho ngendlela eziningi kusiya ngokuthi umuntu ulande yiphi inyanga.
Kuvala ngamafitshane baba Ngwenya.
Kudinga umuntu oyaziyo ilokuzana imithi namasiko esintu. Kusetshenziswa wona lawo maseko futhi ukuthi kulahliswe lowo moya osuswe kulowo muntu. Kodwa sizokuthiwa uye ehambe ngempela lowo muntu azayegezwa nasemfuleni. Kwesinye isikhathi kuthathwe lawo maseko ngempela ayelahlwa khona emanzini ahambayo. Bese kubuya futhi kuthwalwe futhi amaseko amatsha nokungamatsha amatsha azafika futhi akhe lo yona lowo muntu kwenziwe nje imthanithani laphana ezokwenza ukuthi lowo mkhuba lowo umbe lowo mshophi lowo mkhokha ungaphindi ubuye futhi kuye ngoba kuye kwenzeka ukuthi nxa kungalongiswanga athi uyayendela komunye futhi la yaphinda jone ethi uya komunye futhi ngethemba selike abantu sebeke bakunanzelela khona lokuthi kukhona abantu abanjalo othi nxa endele kwenye indoda ingatshona aye kwenye futhi la itshona aye atshona ngempela zabe mathathu kungenxa yakho lokuthi lowo moya osukungasuswanga kulowo muntu. Kuye kuthiwa kutholakale ke nesilwane lapho esingaba imbuzi noma inkomo, kodwa kakhulu kusetshenziswa imbuzi ngoba izimo zomnotho sezinzima kulezi insuku, lenkukhu layo bayayisebenzisa.
Hayi ke wolo mhlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilobaba umbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki
ezayo.
Sile sizwe ezokholo lesiKristu silo lutungamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Bathandekayo kwenkosi, sihlangane njalo kuyo inkundla yethu le yokuvuselela umoya. Sibonge umsakazi lomsakazo ukubana basinika leli thuba lokubana sisakaze leli lizwi lokuphila. Sisehlukana besibale encwadini ezaga chapter 4 verse 23-24. Siphinde nje njengoba kungamavesi amafitshane amabili. Verse 23, phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24, susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Sithe sikhangela sakhangela emulini egumeni lapha kubana ukhulumela eceleni kusukela enhlizweni engagcinwanga kahle. Nxa sesiphuma sesingena emphakathini kuningi abantu abakugcinileyo. Siyazi ukubana abanye bagcine izinkomo, abanye bagcine imali, abanye bagcine izikhundla, abanye bagcine ukuziphakamisa, abanye bagcine imfundo, abanye bagcine abantwana ababagcinile ababenzela kahle, abanye bakuphezu kwakho konke abalakho bazigcinile bona bodwa. Ilizwi lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho kuvela khona ukuphila. Nxa usemphakathini yazi ubana konke lokho okugcinileyo ngoba iBhayibheli lithi phezu kwakho konke okugcinileyo kusobala ukubana kuningi okugcinwa ngabantu. Kodwa ungaze ukugcine konke khona lokho ungagcinanga inhliziyo yakho, awusoze uthole ukuphila olokuphumula. Yikho siyasibone abanye abagcina abakugcinileyo, ngisho lokulala sizwe kuthiwa ubuthongo kabubuyi, kodwa bagcine izinto eziningi, bagcine izikhundla, abanye bayagcinwa bayalondolozwa lapha bakhona. Abanye ke balezikhundla eziphezulu kodwa bakwazi ukugcina inhliziyo zabo le mlonyeni yabo uyezwa ukubana lokhu abakukhulumayo inhliziyo zabo kazigcinakalanga kahle. Ngiyake ngimangale kwesinye isikhathi nxa ngilalele lami njengoba sonke silalela lapho kukhulunywa khona, okunye abantu kabasazili, kabasaniki isithunzi izinto ezifanele ukubana abe zinikwa isithunzi. Ngiyake ngizwe lasezimfeni abanye baze bakhubele inhlamba, abanye baze balibale ukubana nxa bekhuluma emfeni kumele kube induduzo kulabo abashiye isihlobo sabo. Ingabe inkonzo yesikhumbuzo kumele ukuthi labo abachiwa ngulowo oyabe khunjulwa bazizwe bekhululeka, hatshi ukuthi kube sekukhulunywa ezinye izinto ezingayisizo ezibonisa inhliziyo engagcinakalanga inhliziyo yena ukuphila. Abanye sizwe lasekukhulumeni nxa kukhulunywa kubo zindaba, umuntu abizwe nozindaba athi buyani zokuzwa uthi nithini, abe sekhuluma lezinye izinto ngobana indebe zakhe ziphambene, umlomo wakhe kawukhuluma okuyikho. Yikho Isaya ngenye imini uthi kumele indebe zethu zishiswe kwabonakala ingilosi ishisa indebe zika Isaya ngelahle elivuthayo ukuthi abe lakho ukukhuluma kuhle ebantwini njengoba kuleli elakithi sisiya lapho esiyakhona phambili sibune ngesiza kuzwa abantu sebekhuluma lento ezingayisizo betshengisela inhliziyo zabo ubana kabazigcinanga bajabula ngezinto ezingayisizo ukuphila kukho kibo kulukula size indebe zethu zikhuluma into eziyizo inhliziyo zethu sengathi zingahlanjululwa ngegazi likajesu asikhulekeni babathixo engcwele hlambulula inhliziyo zethu sithole ukuphila okunaphakade amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo wezabatsha sixoxa ngosuku lweziphepheli olo World Refugee Day lesizalwane seZimbabwe esabalekela ukuhlupheka elizweni leli
kusigaba sabatsha sixoxa loThandazani Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa siyakwamukela kuhlelo uThandazani wahamba nini kwele South Africa njalo kusitshela ukuthi bakuphatha njani ngesikhathi kufika khonapho
ngasuka eZimbabwe ngibalekela isimo somnotho ngo-2017 ngiqeda ukubhala uform 6 ngaya kwele South Africa and ngangihanjiswa lakho isimo somnotho lokubona ukuthi impilo yami yayingelali kusasa eliqhakazileyo kumbe kusasa elihle ngithe ngifika kwele South Africa kumele ngitsho ngibonge futhi ezizalwane zase-South Africa ukuthi bangamukela kahle ngangingelazi izihlobo eziningi kahle kahle ngafikela nje kubhuti wami kodwa ngazizwa ngikhululekile ngazizwa njalo ngisekhaya ngafundela izihlobo ezikhulunywayo kumbe ama-language akhulunywa i-South Africa yonke ngawafundela njengoba ngikhuluma lawo manje sengikhuluma ama-language wonke sengingathi nje ngowakhona ngoba ngabuya ngisasemncane njalo ulimi lwalo seselula kodwa hayi ngaphatheka kahle kakhulu bangamukela sibili without ubandlululo yebo lungaba khona lapha lalaphana kodwa ubandlululo lwalungekho kakhulu
wenzani okwamanje njalo kule nhlelo na eza kubhadisa kuze kube namuhla khonapho
ngafika nje e-South Africa ngathola amatoho kumbe imisebenzi nyana kodwa kwamanje kangisasebenzi sengile business lami engilenzayo sengingumuntu lwana osengusomabhizinisi njoma noma nje liseselincane kodwa asengizenzela okwami njalo ngiphila kahle mina ngathi ngifika lapha akulahlelo ngijululodwa olwangisizayo ngafikela nje ezihlobweni lami ngaba ngodinga umsebenzi ngawuthola e-restaurant ngasebenza ngingilophekayo ungase ngikhula lami ngathola imisebenzi nje lami ngipromotwa ngoba nje ngokuya kwenhlahla loNkulunkulu ngagcina sengiyimanager restaurant at a 2-year time then ngase ngithi mangishiya lami ngase ngisavula owami umsebenzi kodwa hayi ngasebenza kahle kakhulu ngayamukeleka kahle sibili njalo kangizange ngithole usizo lwabama organization kumbe izihlelo zake zangisiza hayi ngaba nje ngumuntu owaziphilelayo ngomusa kaNkuluNkulu la ngokusekelwa ngabantu ngezizalwane kanye namakhampani ahlukeneyo lapha kule South Africa
kulubona njani usuku lweziphepheli olo World Refugee Day
lusuku oluqakatheke kakhulu njalo lusuku engiluhloniphayo mina njengomuntu oyirefugee kwelinye ilizwe lusuku olubaluleke kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba baningi abantu abasukayo emazweni ahlukeneyo behamba besiya madinga ukumbe abanye ngababalekela izimpi abanye ngababalekela ezombusazwe abanye ngababalekela nje indlala njengeningi laba labantwana beZimbabwe kodwa lusuku oluqakatheke kakhulu engithanda futhi ukuthi silubungaze sonke njengoZulu waseZimbabwe ngoba lusuku olusiphathayo sonke oluphatha abantu abanabaningi abaseZimbabwe ngoba sigcwele umhlaba wonke jikelele kungenxa yokuthi sisasele access kumbe sisasele indlela yokuthi sithole irefugee emazweni ahlukeneyo so ngamafithane hayi lusuke endlihlonipha kakhulu njalo lusuke endlubungazayo
sima lapha kusigaba sabatsha besixoxa loThandazani Moyo odabuka eZimbabwe waphephela kwele South Africa
singakehlukani sihlobo wothi sikhangele ebezikhokhela namhlanje abongi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa loba uhulumende ethembisa ukukhuphula iholo labo abantu abaningi bethuswa ludlakelo lwezembusazwe kwele Zimbabwe. Namhla lusuku lwabobaba olwe Father's Day iningi labantu likhala ngomnotho osukukudeke okumangalisayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Yilani.